ngizwa ngetho uzubuzu ukuthi mbuyo kobo usehlala yawo ready to go angisaphathe phone ayihlali phansi usefona njani